Siyawenza umsebenzi lo mkhulu kakhulu, njenga lokhu sikhuluma, siyahamba, siyekhuluma kuma-radio, sikhulume emihlanganweni ethile, sikwenza kungelambadala. Ukuncedisa abantu ukuthi bazwisise ukuthi kababodwa phakathi kwalinto. Into le ikhona, yikho kuthiwa human. Angithi u-H lwami kumele ukuthi yinto etholakala ebantwini, abantu kumele bayase, bayemukele, babone ukuthi bangancedakala njani. Siyenze imizamo yonke. But iZimbabwe ile corruption e professional ukuthi imali zona lezo zazisilele ebantwini lanxa bengakhuluma bona bengale phezulu. Into ehluphayo ukuthi akula umuntu ongehlaye phansi ayezizweni ebantwini, kodwa phezulu ngapha abe beklabalala bebangiyisinda eminingi kakhulu angani kulolu thwaba lwenzayo. So sicabanga ukuthi kakube lento ezibambekayo ezincedisa abantu. Lathi mzamo siyenza, bonke abantu besenza, kube lezijanyana. But manje kukhanya ngomumo wethu wonke umuntu usethatha esingakubizwa kuthiwa i-advantage of the situation, benza ubuqili bonke obungatholakala.
Yes. So kodwa ke liyathola yini ama-ARV? Ahlupha yini kumbe atholakala?
Umhlupho esilalo khathesi eqinisweni elikhona atholakala go. Uyikufica ukuthi abanye abantu akade benatha olunye uhlobo lwama-tablet sebekhithiwe, abangeniswa esingakuthi ngenye i-regime, kubangelwa yikungatholakali kwama-tablets wona lawo. And futhi uhlupho olukhulu, omongikazi esingathi ngodokotela kabasatholakali, okwenza ukuthi impilo zabantu abaphila lo mkhuhlane wamagciwane babe lohlupho olukhulu kakhulu. Not only bo but ebantwini nje ukuthi bathole ukusizakala. So singathi ayatholakala kawatholakali, kwesinye isikhathi wakwanisa ukuthi uphiwe okwenyanga ezintathu, khathesi sebesenza ukuthi uyaphiwa ama-tablets maybe for 10 days, for 20 days, kumbe for a month.